sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonge uJonga Kandemiri ngokusinika uhlelo ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7. Namhlanje ngompandula 7 2023 ngu Praxitus Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Njoba libona silapha sihlangene ukuthi sizogcotshwa singene sisebenze ngokusemthethweni esikhangeleleyo ukuthi sakhe nini imithetho ekwabithwa or ebenefitwa ngabantu bonke esikuthi thina ukuthi sikusithi forever.
Ugcotshwe amalunga edalela ePhalamende namhla eMount Aaron. Mount Hampton, abagoqela abakubandla leZANU-PF lele Citizens Coalition for Change.
So we want to challenge the ZANU-PF.
Uqhamuke udlakela phakathi wabasekeli bebandla leZANU-PF labe-CCC phandle kwamahofisi ekhansili yeHarare eTownhouse namhlanje ngesikhathi yamakhansela amatsha egcotshwa ukuqala umsebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ugcotshwe amalunga edalela ePhalamende namhlanje eMount Hampton abagoqela abakubandla leZANU-PF lele Citizens Coalition for Change elithi ukhetho lwatshontshwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe. Kubika umlondolozi Zindlovu.
Amalunga amatsha afungiswe ngumnumzana Kenneth Chokuda umabhalane wedalela ePhalamende. Abameli abaningi bathi bazimisele ukusebenzela uZulu weZimbabwe. Omunye walamadlabuzane okusebenzela uZulu ngumnumzana Decent Collins Bajila omele iluveve makhandeni edale.
Ukuthi size eParliament kuqakadeke kakhulu ngokuthi siyakwazi ukuthi sanqoba kodwa sanqoba ukhetho olulobuqili phakathi. Nxa sinqobe ukhetho olulobuqili phakathi kuqakadekile ukuthi abantu sihambe siyebamela. Ngoba sathi sikhankasa asijonge ukuthi sifisa ukunqoba ukhetho oluhambe kahle. Sathi sifisa ukunqoba ukhetho laloba luhambe njani. Siyananzelela ukuthi sinqobile, sinqobe ukhetho olulobuqili obukhulu phakathi. Kungakho kuqakathekile ukuthi size khona lapha.
Umnumzana Pasha Sivanda owalahla phansi umgcini incebo kahulumende. Umnumzana Mthuli Ncube ukukhetho eCountry Park laye uthi uzasebenza gadalala ukuze kulungiswe okuhlupha abantu bakuleyo ndawo.
Njengoba libona silapha sihlangene ukuthi sizogcotshwa singene sisebenze ngokusemthethweni esikhangeleleyo ukuthi sakhe nini imithetho ekwabithwa or ebenefitwa ngabantu bonke esikuthi thina ku-triple-seats forever. Why isitsho njalo? For so long iParliament yethu ibi-abuswa kwakhiwa kubulawa imithetho engenzi lutho ekwabithwa ngabalutshwane. So
omela omama ePhalamende eHarare unkosikazi Ellen Chiriedenga uthi uzakhuluma kakhulu ngokubhekanela besifazana.
So yikho thina njengebandla sifaka nje ukuthi iParliamente igcotshiweyo, first things first, asenze nini i-postmortem ka-2023 ukuthi ukhetho lolu luhambe njani. Njalo sithola ama-answers sibone ukuthi
umnumzana Tafadzwa Mgwadi omele iBuera West edayela ePhalamende uthi ulethemba lokuthi amalunga wonke azasekela okufiswa nguhulumende webandla leZANU-PF.
Sworn in as members of parliament, all of us, including the opposition bench, the testament that we're now moving forward and the nation is already started gathering steps towards moving forward. I hope that we are going to have a robust engagement.
Sesigcotshiwe njengabameli bePhalamende sonke labo ebandla eliphikisayo. Ilizwe selisiya phambili. Ngiyathaba ngalokho. Ngithemba sizasebenzisana kuhle.
Ukungena kwebandla leCCC ePhalamende nakumakhansili kuza kwenza ukuba kube nzima ukwethenjwa nguZulu ukuba kalivumelani nempumela yokhetho. Kodwa ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo umnumzana Bekezela Gumbo uthi benze kuhle ngokungena ePhalamende.
Yekulicebe elihle kakhulu. Yekuyidecision enhle kakhulu eyenziwe yi-TPC ngenxa yokuthi abantu abavoteliyo babavoteli befuna ukuthi bebakhokhele. Whether babakhokhela eGomora kumbe babakhokhela eParadise bakhethe ukuthi babakhokhele. Okwesibili, icebo leli lilungile ngenxa yokuthi i-opposition ma isiwinile indawo zenezo kumele ukuthi izivikele, izisebenzise ukutshengisa abantu ukuthi iyafanela ukubusa, ukwenzela ukuthi labo kade bengaboni bebone.
Dale lePhalamende eleNational Assembly lilabameli bezanupf abalikhulu lamathumi ayisikhombisa lasithupha 176, abe-CCC balikhulu lantathu 103, ukuthi indawo yaseGood West imelele ukuba lommeli ngemva kokuba omunye owayencintisa kukhetho ezimele umtono mtono wabhubha kungakwenziwa ukhetho. Ukuza kwenziwa ukhetho lwama-by-elections eGood West. Ukuphinde kwagcotshwa abameli bedale leSenate lapho ibandla leZANU-PF elilabameli abangamachumi amathathu lantathu 33, eleCCC lilabangamachumi amabili lasikhombisa 27, kuthi induna zilabameli abalichumi lasishiyagalombili 18. Abantu abaphila lobugoga bamelwe ngababili. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kuqhamuke udlakela phakathi wabasekeli bebandla leZANU-PF labe-CCC phandle kwamahhofisi ekhansili yeHarare eTownhouse namhlanje ngesikhathi amakhansila amatsha egcotshwa ukuqala umsebenzi. Kulabanye abalimeleyo abagoqela omunye owesilisa obonakale esobha igazi emhlane. Kubika uMavis Gama.
Kube lokuxokozela okukhulu phandle kwe-Townhouse eHarare lapho okubuthane khona abasekeli bezanu-PF labebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change behlabela ingoma zokuchothoza njalo behozana okubangela ukuthi bagcine sebetshayene. Abalimeleyo bagoqela omunye wesilisa obonakale egeleza igazi emhlane. Kugcine kungenela amapholisa aqeda umsindo. Udlakela lolu lusenzakala phandle phakathi kwamahhofisi ekhansili bekugcotshwa amakhansila asanda kukhethwa afika phose amachumi ayisithupha 59. Kodwa akusakhethwanga umeya wedolobha leli ngoba kulombiko omise lokhu ovele kuhlangothi olubona ngokwakhiwa kwezabelo olwe-Public Works and National Housing olawule ukuba umeya akhethwe ngelanga elehlukileyo okuyinto enzakale njalo kobulawayo izolo. Omunye wamakhansila eHarare ogcotshwe lamhla ngumnumzana Lovemore Makuwerere omele iward 24 njalo engowebandla le-TPC.
Ifumo yabo isibhedlela, ama-plans ankhona esibhedlela sesilawo, so sizacela uZulu nabanye abangasincedisa ukuthi siyakhe isibhedlela sonesi. Okunye engingafisa kona ukuthi sithwale izimo ngoba hayi khonapha yikho esine-challenge khona.
Unkosikazi Teresa Taguma Thomas ongene nge-proportional representation phansi kwebandla leZANU-PF ufisa ukuba idolobho leli lihlanzeke.
IHarare ayisamanga kuhle because ama-council lawo awe the other party they are not doing umsebenzi wabo kahle. So we want to challenge them. Thina abeZANU-PF i-CTN
ngaphambilini kokuba lomkhosi uqale, umabhalane omkhulu weHarare u-injiniya Hosea Chisango wazise ngohlelo oluzolandela ngemva kokufungiswa kwamakhansila la ogoqela ukuthi kuzamele bangene umhlangano wokubafundisa umsebenzi wabo emhlanganweni abazawenza lomnumzana Tafazi kwaMguti unobhala obona ngezedolobho leHarare, Harare Metropolitan Secretary for Provincial Affairs and Devolution. Anduba kukhethwe umeya lomsekeli wakhe kanye labagcini sihlalo labasekeli babo kunsukwana ezilandelayo hatshi lamhla njengalokho obekukhangelelwe ngabaningi. Lokhu kuphikiswe ngukansela Danford Ngadziwore we-CCC omela iward 16 kumanisipala weHarare.
This is not the first time as a council that we've been here for. So we say we are not rewriting the constitution.
Angiqali ukuba lapha njengokansela, kambe lokho kutsho ukuthi sesisibhala kakutsha isisekelo sombuso na.
Abanye abafungisiweyo bagoqela unkosazana Cecilia Chimbiri owe-CCC ongene nge-proportional representation, lo mnumzana Simbarashe Chana Chimwe owebandla leZANU-PF owaziwa njalo ngelokuthi Dama. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Silokhu sikudaba olufanayo lokugcotshwa kwamakansela. Kugcotshwe alishumi lane 14 eVictoria Falls, iningi lawo bengabebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change. Wonake abathi inhloso yabo yikusebenzisana njengekhansili ekufezeni izifiso zikaZulu. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Ngalizwi linye bathi okusemahlombe abo njalo okumele kufezwe ngokuphangisa yikuxazulula udubo lwamanzi idolobho leli elibhekane lalo loba nje lincelezelane lomfula uZambezi. Isiphathamandla sekhansilini yaleli dolobho umnumzana Ronnie Dube uchasisa kabanzi ngohlupho lwamanzi.
Lapho esiwathatha khona emfuleni kulenkalakatha yempompi edubukileyo khona phana yiyo esizama ukuyilungisa, sesize sabiza labo contractor abavela koBulawayo ukuthi basincedise.
Omunye wabafungiswe ukuqala umsebenzi emela iward 8 unkosikazi Priscilla Chuma Mhlanga uthi ngaphandle kwamanzi zinengi inkathazo ezikulindawo.
Okwakathesi ungakhangela njengaku BD 46 lapho enhlala khona abantu bakhala ngendaba yamanzi, bakhala ngendaba yesuwa, bakhala ngendaba yamaroads izulu lingana laphana kuyagcwala asila noma gravel.
Ongumqondisi Chief Whip wamakhansila la umnumzana Richard Mguni uthi uhlupho lwamanzi luyimpica kuzakhamizi eziningi.
Into esikhangeleleyo lapha ngama-councillors including lami indaba yamanzi, ngoba idolobho vele likhala ngamanzi, liyachisa ngamanzi. I think that into kufanele ukuqala ukuthi ngasiyahlala si-address indaba yamanzi. Yes, imigwaqo isesecondary but amanzi kufanele siwakhangele ukuthi yobaphumsi bazasifakela ama-reservoir in 3-6 months. So kufanele sibone ukuthi kuyayenziwa ngokuchecha.
Ongene eliqembu elizimele lodwa umnumzana Thafatswa Mutowa uthi laye uzasebenzisana labanye bakhe abebandla eliphikisayo ele-CCC.
Indaba yamanzi asondaba engasova nge-one day, indaba engasova maybe in a year's time, because into yakhona we're using the old system. So you need ukuthi sibekezele kube nesikhathi usilungise indaba yamanzi.
Uthi njalo uhlose ukuphakamisa intsha ngezenguqu, lokhu kungeminye yemizamo yokulwisana lohlupho lwezidakamizwa. Kulinhloso usekelwa ngunkosikazi Mhlanga.
Intsha esilayo abala lutho lokwenza, that's why they are involved in drug abuse. Ungakhangela even in my manifesto I indicated ukuthi sikhangelele ukuthi ungakhangela emkhosana ngale akula ground yelokuthi abantwana bangadlalela. We don't have i-library yokuthi abantwana bangahamba beyestada. We don't have anything, noma i-stadium ungakhangela sona lesi it's incomplete okuthi abantwana behambe beyekwenza behambe beyenza ama-games abo.
Omunye wabathathu abangene kuhlangothi lwe-women's quota unkosikazi Mabhukwana Ndlovu uthi eyakhe injongo yikuza le nhlelo zokuthuthukisa abesifazane.
Thina njengomama sifuna ukuzama ukuphakamisa omama, sibancedise ukwenza ama-projects ukubana benele ukuziphilisa ezindlini, benele ukugcina abantwana bebahambise esikolo, lokubona ukuthi izinto abazenzayo ezinye ezingalunganga ayincebe ngasitopha kunokungena emabhawa wathi especially i-youth yabomama.
Abesifazane laba bathi okunye njalo abahlose ukukufeza yikutholakala kwendawo zokwenzela imisebenzi yezandla efana lokuthunga, ukweluka amadoyili, amabhasikiti kanye lengcebethu ezizathengiselwa izivakatshi. Ngemva kokuthathwa kwezifungo, uDube ugqibe ngokuqonqosela amakhansila la ukuthi bazaba lomhlangano wokufundiswa ngokujulileyo okukhangelelwe kibo kulandela i-Urban Councils Act, qede behlale sokubunjwa amakomiti ukukhethwa kukameya ukuphumelela lokunye. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Abantu abangamashumi edlula ayisithupha 63 bahlolwe izolo kobulawayo batholakala belomkhuhlane wesihudo. Lo mkhuhlane ubikwa usumemetheka kakhulu elokishini lePhumula. Ubathabele Masuku usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Ukumemetheka komkhuhlane lo kutsho ukuthi sekulabantu abangamakhulu amahlanu lamachumi amane lanye i-541 esebahlolwa batholakala belomkhuhlane wesihudo kobulawayo kusukela kuviki ephelileyo kwaphepha abangamachumi ayisikhombisa lantathu i-73. Lokhu sokwethuse abantu abaningi abathi umkhuhlane lo ubangwa yikuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo. Esinye isakhamuzi sePhumula unkosikazi Elizabeth Nirenda uthi amanzi nxa ekhona ezimpompini ayabe engcolile njalo elephunga.
Into enkulu yindaba yamanzi. Amanzi yiyo iproblemu enkulu yokuthi amanzi kathe saqeda iviki engekho khonapho nxa ebuya amanzi awo engcole emnyama ethi tsu. Even nxa ukabhoyilisa lapha uyezwa enuka sibili enuka uyabo enuka kokuthi vele amanzi lawana vele ayenzi kunate enjeyana. Manje uya every week wethatha amabhini but wona abantu wajikijere emakhonini khona emajikijere ekhoneni idoti amaphamba kuyini konke uzatori mpukanezana zesibuya futhi emayaa amaswiriji lawo vele amakhona wonke adobuka amaswiriji wodwa.
Isakhamuzi sePhumula umnumzana Albert Mhlanga uthi kuhlale isikhathi eside amanzi engatholakali okubangele ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo.
Into eyenzakalayo ukuthi ePhumula kuhlale kungela manzi isikhathi eside lanxa amashedule ama-Wednesday lama ngi-weekend la ukuthiwa ayabuya amanzi ePhumula abe engabuyi kwenzela ukuthi abantu bebesebenzisa izambuzi kunjalo abanye besebenzisa egangeni indawo yonke yagcwala ingcekeza ukuthi nxa impukane zithe zaqondana le ngcekeza leyo zisuke zizokuletha futhi ekudleni kwabantu kwenzela ukuthi imkhuhlane isuka khonapho empukaneni.
Umabhalane weBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uthi isihudo singabe sibangelwe ngamanzi angcolileyo.
Imbangela igoqela ukuthi amanzi abuyayo mhlawumbe abuya evele eselengcekeza evela kuwamaphayiphi. Lokho kubangelwa ukuthi kuyathatha amalanga ambalwa amanzi engekho evaliwe sithi water shedding. Sahlolisisa ke abazempilwa kahle bazadike ngase bephume lesisombululo esegcekeni bazise kodwa okwakhathesi abantu bakhala ngokuthi banatha amanzi ayesanda ukuphuma ezimpompini. Esikhathini esiningi nje abantu bayakhelela bafake ezinkonqeni zabo bazinathela amanzi lana kwamalanga nala ambalwa kungabi lo hlupho oluthize.
Umqondisi wezempilakahle weBulawayo City Council uDokotela Edwin Sibanda uthi ukuswelakala kwamanzi ngokunye okubangela lokhu ngakho bayelapha abagulayo kungela mbadalo.
Amanzi avuliwe kusukusela kuthanga sizazama ukuthi asahlale evuliwe throughout kusukusela ngolwesithathu last week lokho bebuya abanye siyabalanda ezindlini siyebalaphela ezindlini partners asincedisayo i-Africa Head labanye bakhona phansi khona ngale labo asincedisa ngalapha esithola esifuna khona uncedo. Into yokuqala yokuhamba kwamanzi ukungabi khona kwamanzi kwenza ubuchapha bande esezimpompini lezi ezinye zakhona esezizindala abuya esethwele ingcekeza eyasala isiba khona ngesikhathi amanzi engekho.
Ngenyanga kaNtulikazi abantu abalikhulu lamachumi ayisitshiyagalompili lengxenye i-185 babanjwa ngumkhuhlane lo. Ngoncwabakazi inani labantu ababanjwe isihudo bedlula amakhulu amabili i-206. Ikhansile iqhubeka isipha izakhamuzi zakoBulawayo amanzi okwensuku ezimbili ngeviki ngoba amadamu kawalamanzi anelayo. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abanye abantu lokho betitibela ikulandela kunqoba kwamongameli Emmerson Mnangagwa ukhetho oluqhutshwe kunyanga edluleyo olulempumela ephikiswayo libandla le-Citizens Coalition for Change eliphikisayo. Abe-CCC bathi basakhulumisana lenkokheli yamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika eSADC ngokuthi kwenziwe olunye njalo ukhetho, kodwa abe-ZANU-PF bathi i-CCC isiphelelwe umphako. Inhlanganiso ezazihlola ukhetho lolu zigoqela i-SADC, European Union, African Union, ezithi ukhetho lolu kalukhutshwanga ngemfanelo. Loba abe-CCC besola impumela yokhetho lolu namhla kugqotshwe amalunga amatsha wonke edale lephalamende njalo lamakansila emadolobheni achiyeneyo lendaweni ezichiyeneyo zelizwe. Izo lokugqotshwa amakansila kubulawayo. Abantu abaningi bathi kuyamangalisa ukubana amalunga e-CCC agcotshwe ngesikhathi ibandla leli likhala ngempumela yokhetho. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGabe Dube we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Belief Gawule owe-ZANU-PF lomnumzana Fortune Mlalazi owe-CCC.
Mina ngavumelana lento ekhulunywe ngoSiri Ramaphosa ukuthi vele kuthi tafuze kumele akulakhetho kuzathwala uhambe kuhle. Mina yamangala i-CCC ukuthi igalelane laba bawine khona ama-councillors lama-MPs ama-positions abawinileyo bathi ukhetho luhambe kuhle. Ngazo kusiza ku-position kulokuze niyami kamongameli laba bathi bona ba-regime. Honestly speaking, I'm failing to understand. Abayekele phela bahle bathi yonke into yakhona bayikhalale ngendlela enjalo uma besitokunye kwakhona ku-regime. Yikho nje hayi no madoda, let's be fair. Ilizwe ngelethu sonke madoda akusetshenze kuye phambili.
Yes, akuzwa kakhulu-ke baba Mlalazi.
Ukhetho lweZimbabwe solwenziwe lwadlula ngokujwayelekileyo sibone izimanga sibone into eziyangisayo kade zisenziwa yizek incedisana lohulumende. Kungani ngisithi incedisana lohulumende? Ngoba ubuthunga accuser izek ukuthi lapha lehlulekile, izek izithulele idifendwe ngomthwangwa labomangwana labo bonke abanye abezana. So akumangalisi lokho okwenzakeleyo. In fact idlulisile this time ungazake kwenzakale okubanga lokuthi izanu izigijimele iye court iye kuthi izek kayibambanga kuhluhlela lokhetho. Okuyikho thina abanye ngaphandle kwe-CCC abantu nje jikelele bathi lolu khetho hayi akula khetho olunje. Wakuwabona ngapha ukhetho olokuthi ukuthweka kula ma-ballot paper. Ama-ballot paper kuya ngo-6 uzethwa ukhetho soludluliselwe kwelinye ilanga. Ngitsho at the height of madness kaMgabe kakuzange kube le incompetence enje. Kodwa kakusimangalisi ngoba uMgabe wachiya esitshelile engakafi ukuthi lungamba othungamela ilizwe hayi ingqondo kayikho kagraspi nxa ukhumbula Dube wasitshela ngabo probity uMgabe. So azange simlalele ngaleso sikhathi sesikubona ke namhlanje sokuvele egcekeni ukubana sibuswa nje izimpumputhe.
Baba Gawule,
Kips uyazi ngiyadana kakhulu ukuthi uMlalazi xa ekhuluma esithi uMgabe wayi wakhuluma ngoMnangagwa ngoPresident Mnangagwa ambontu inza khona okwakukhulumayo uMlalazi kuyahambelana nalobe le ndlela uMgabe wayemthembe ngakhona uMnangagwa. Amakomiti zonke ayirana ama-cabinet committees lana amanye kabakwazi kwesikhathi ikwazi wamu-appointa waba ngu-vice president wayembona ukwenelisa kwakhe ukuthi umsebenzi uyawenelisa. And babekhuluma abanye khona bephakathini phakathi abanye babekhuluma bathi uMnangagwa is a good administrator. Ngokunjalo vele uMnangagwa njalo uvele yena uMnangagwa ngokuthi ngokwakhe yena uyasebenza vele ukusebenza kukhuthele kakhulu uyasebenza sibili. Indlela yakhona asebenza ngayo yena le etshengisa ukuthi bamphakamisa baze bamfikisa lapha agcina ekhona apho uMgabe. Okhona engizama ukuthi nginalifaye ilokuzeni le ekhulunywa nguDumane yokuthi uMgabe wathi uMnangagwa umuntu ongayenelisiyo. UMnangagwa uyenelisa yikho esikubonileyo khonokho and ungakhangela even nama-portfolios abahambayo
aphathayo ngesikhathi enguminista ngesikhathi ekukabinethi kamgabe wayevele ebambi. Asithini thina zihlobo ezithandekayo, yabona umumo lo wama-elections lo usundlulile now water under the bridge. But mina into enginanzelelayo sonke isikhathi ikakhulu e-Africa la akulamuntu umuntu othi ama-elections afike ngowinileyo othi odliweyo ama-elections arek yinto esikhona, but ama-elections sedlulile ahlangane umuntu yezimbabwe sihambe siye phambili.
Bamlalazi, kuya phambili ukakhuluma ugawule esithi phela kuma-parliamentary lapha lakumakhansili libuthile endaweni eziningi, yindaba lisithi kuqhutshwe kuhle khonapho kodwa lithi kukamongameli akuhambanga kahle
kule nto ubaba ugawula angayizwisisiyo nxa sikhuluma ngokhetho ngokungahleleki kwalo. Yebo, i-opposition ithethe ama-seats athile ezindaweni zemadolobheni la kwezinye emakhaya kubomatnon, akutsho ukubana bekukade kuqondile kulezo zindawo. I-opposition yenelisile under difficult circumstances ukudefenda ama-seats athile lokuthatha back ama-seats athile kulezo zindawo. Abantu beZimbabwe abahlala kulezo ndawo kodwa nje balile ukuthi basetshenziswe izano. Siyazi ukuthi kwezindawo emakhaya abanye bebetshelwa ukubana wena uzatha wenelisa ukubhala uyevotelwa ngomunye umuntu, njalo kwezinye indawo osobhuku bekulamatafula okuthiwa khona kuthiwa i-poll exit survey something like that. Zonke zenezo izinto ezimbi ezenziwe lukhetho obeluqhutshwa izeki idefendwa izano PF. Konoko kukhona okunuka santungwana. Uma simuva siya phambili, ugawule uthi kufanele sibambane sakhilizwe siya phambili. Unfortunately, ugawule nje selokho waba nguye esizoba ngezano kwakulokho kuthiwa pamberi pamberi. Kasizake sifike kuleyo pamberi.
Lapho lizwe umnumzana Belief Gawule weBazanu PF lo mnumzana Fortune Mlalazi owe-CCCC bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. Umhlangano wokuqala uqakathekileyo wezwekazi le-Africa owe-Africa Climate Summit ugqitshwe izolo eNairobi kwele Kenya. Abakhokheli be-Africa abangenele umhlangano bathethe isinqumo sokuthi kubuthaniswe imali ezasetshenziswa kusetshenziswa imithelo emitsha e-carbon tax yokulwisana lokuguquka kommo womkhathi. Kule nkuthazo yokuthi amazwe athuthukileyo abe yiwo akhipha imali eningi ezangena kulesi sikhwama. Obethunywe ngumongameli weMelika kulo mhlangano umnumzana John Kerry wazise ukubana ilizwe lakhe lizakhipha izigidi ezingamakhulu amathathu zamadola eMelika US $300 million yokuphathisa ekulinyeni kwezilimo ezingaphandle niswa ikuguquka kumumo womkhathi eAfrika. UThabo Kancube oweStudio 7 obelethuba lokuxoxa lobe ngumthathi pathi ntambo ogajalwe zomumo womkhathi emele iZimbabwe umnumzana Ngqobe izitha mangaliso Ndlovu.
Ukujalwa kwenzakala eminyakeni ukuthi ama-presidents omongameli wamazwe bamusombo bahlangana kuphela kulokho esikuthi i-conference of parties okuba khona injalo umnyaka usu siyaphela lo nyaka sebesihlangana e-UAE e-Dubai. Laphana uthola ukuthi kakhulu babuya bezoyenza ama-statements kukanti bekunethuba elebeliswelakele lokuthi bake bahlangane baxoxisane ukuthi kanti vele indaba le yokuguquka komkhathi sinanzelela ukuthi i-Afrika ayisiyo ebangele ukuthi sifike lapho esesikhona kodwa yiyo ezithola iphakathi kokunzima eqondana lalokhu kungananzelela kithi khonapha eZimbabwe. Sokusenzakala phose minyaka yonke ukuthi sinama-cyclone, kwenzakala phose minyaka yonke ukuthi ma kuqala nje isikhathi sezulu kwakuyumoya lolaka, izikole ziyathathwa, izibhedlela ziyathathwa.
Ye, sikhangela lapho umhlangano lo obuqakatheke kakhulu ulungiselela ukuthi kube lezinqumo ezihanjwa lazo nxa sekuyiwa emhlanganweni lamanye amazwe angekho e-Africa. Yiziphi izinqumo eziphume kulo mhlangano?
Okokuqala esikuphakamisileyo ukuthi thina njengesizwe se-Africa
ukuthi esiphakathi kobunzima bokuguquka komkhathi, ikanti kwakusithi esakubangelayo lokho sithe sifisa ukuphuma kuyo sobandla. Lokwesibili, sithe nqabe sibe sihlangene kunyaka ophelileyo e-Egypt e-Sharm el-Sheikh laphana, kwaphuma isinqumo esokuthi kumele kube lesikhwama esizaqondana lokuthiwa yi-loss and damage, i-fund bay. I-loss and damage kukhangela ukuthi njengoba sasihlangane le ngozi eChimanimani nxa ukhumbula inyaka empilo emithathu, kakula sikhwama sokuthi amazwe nxa eselungisa ngemva kokubivikela okungako bathola ngaphi imali. So thina sikhangelela ukuthi amazwe athuthukileyo abe yiwo afake imali.
Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.